So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-7 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa zigoqela labeZimbabwe.
Kanti kulezo zidumbu ezitholakale sizwa njalo ukuthi ezinye zakhona ngeze zizibalasezimbabwe.
Abahlali bebhinga sebephoselana aqatha ngokuthi uhulumende ngabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela ukusungulwa kwenhlelo ezimbalwa esezethulelwe lesi sigaba.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge. Sikubonge ubaba uMnankafu ngokubana osefake ibhinga enhliziyweni yakhe.
Abamanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane lo kumbe ukwelapha ayisebenzi.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge. Sikubonge ubaba uMnankafu ngokubana osefake ibhinga enhliziyweni yakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa ngeviki edluleyo zigoqela labeZimbabwe. Isikhulumeli samapholisa uBrenda Murudili utshele abenhlanganiso yezindaba AAP ukuthi izidumbu ezingama-21 zatholakala zibekiwe kwenye indawo okungayisikho okwafela laba bantu. Umurudi uthi izidumbu lezi azitshengisi ukuthi abantu laba babulawa yini ngoba bengela ngitsho lenxeba elilodwa. Iphephandaba leThe Sowetan libika ukuba abantu laba bengaba bafela emgodini ongasetshenziswayo owadilikayo, ngalokho kabafuni ukuthi amapholisa abekwazi ukuthi umgodi lo wenziwa ngaphi. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusu Moses Banda.
Esesikuzule ukuthi izidumbu ezingama-21 zitholakele ngaseKrugersdorp, lapho bese sike sezokhuluma amaphoyisa sithi cha lokhu kwembiwa kwegolide ngokungekho emthethweni akusaqhubekeli phambili. Kanti kulezo zidumbu ezitholakele sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngeze zizalasezimbabwe.
Lona udubo singathi yona ingozi ekhonapho lapho okutholakale abantu laba ingozi enganani, ngoba sike sezwa phambilini ukubana kuningi okwenzakalayo okufaka abantu engozini emgodini le. Kuyini lina eselikuzwile?
Kuningi esizwa ukuthi okuyenzakala. Kaningi vele abantu bayaqhubeleka kule migodi ngoba imigodi engasasebenzi eminye yakhona noma eminye isebenza. Okusho lokho ukuthi kasekho oyigadileyo ukuqiniseka ukuthi ngeke iwobokele kumbe iwele phakathi ibulala abantu. Ngakho kujwayelekile ukuthi izikhathi zonke le migodi idilike iwele abantu babulale. Kanti lokhu esingakusho ngendaba yaseKrugersdorp sokungaphi ndekukhombe khona ukuthi kukhona isandla sempene, ngoba ezinsukwini ezidlulile ngemva kokudlwengulwa kwabantu abayisitshiyagalombili endaweni efanayo yaseKrugersdorp, kube nabantu befunga besonga besiyavalela abantu emgodini. Sokungemangalise ukuthi njalo lokho kwenzakeleyo kungaba nesandla sabantu phakathi, ngoba sokunezinsuku impela sokukaningi kahle kahle abantu betholwa befile kuleyo ndawo. Okungenzeka ukuthi lokhu sokungaba yikuziphindisela kwezizalwane zeSouth Africa, ngoba zibona ingathi laba bantu abambi kolide kungekho emthethweni bayize plamthetho njalo baselizweni leSouth Africa kungekho emthethweni.
Lo ke ngumnumzana Vusu Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zeBhinga seziphoselana aqatha ngokuthi uhulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela inhlelo ezibalisa ukwakhiwa kwelokitshi leBhinga Polytechnic College, inhlelo zokuthiya inhlanzi, izakhiwo, izibholane, imigwaqo kanye lokuqhelisa amagagasi emsakazo. Lokhu kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ayisithupha azenziwa eBhinga kukhethwa amakhansila kunyanga ezayo. Umphathintambo kahulumende wobona ngokwenzakala ehofisini kamongameli Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo ubeseBhinga ngolwesihlanu olwedluleyo okwamalanga amabili ehlolisisa ukuthi inhlelo lezi ziqutshwa ngemfanelo na, njalo ubikwa esithi usuthekile ngazo. Kodwa omunye umhlali wedobola eBhinga umnumzana Tapiwa Moyo usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abantu abakulindawo baphila impilo yakudala kungakabi lemphucuko ngoba bakhwela intaba lezihlahla nxa befuna ukusebenzisa umakhale khukhwini, njalo abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Amanzi akhe aphikiswa kabanzi ngumnumzana kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF eBhinga, yena othi ngempela kulentuthuko kuleyo ndawo. Abanye abalaleli beStudio 7 bathukuthela ngamazwi kamnumzana Munsaka besithi bazibonela ngawabo ukuthi akula ntuthuko. Asizweni abanye babo abasithumela amazwi abo ngeWhatsApp.
Uthulane Ndlovu ngenkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngalesi sikhathi, ngithanda ukuthi ngiphendule lensizwa ngempileli khehla laseBhinga abalibiza ngokuthi ngukhudakwashe Munsaka. Akula mgwaqo olungiswayo izanu p f baba, ungabe ungigawule volume 3 wena. Abantu bayafa ngendlalo nthi iziphala zikahulumende zigcwele, abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla, azikho izikolo but liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni ziphi. Ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha, ngenhlonipho enkulu. Phinda futhi ubuyele kustudio 7 uxolise abantu baseBhinga, ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo.
Yimi njalo Moses Ntimba ngikwale kotswana Gaborone. Phendula ubhuti lowo, ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhuzi kuzi Msaka lo othi izano iyenza kahle ekariyango eBhinga. Hayi mukulana Masweka, Masweka mukulana, imebonzwa mukari yangu stress kali yangu sem. Njendanjio road enje mloko amba kutegwa Mnangagwa ulo kujithaka botu road ino kujidinga. Umgwaqo lo anufilu filu kupukufanya izimota asahambi kahle namabhasi ahambi. Amthatha potizana mukulana. Amululame munzira elinje njio, inzira ya new generation mbotu. We are tired yezana. Izanu kasisa
ngicela ukungazisho igama yempendula linkulumo ukuthi khona iBhinga iyalungiswa. Hayi abantu bengabi iqhukubhuku, iBhinga sikuthi ilungisele ukuthi upresident ufuna amavoti. Hayi iBhinga ilungisele ukuthi ilomkhono omningi abawuthola kiyo, yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhono bewusa lapha abawusakhona.
Labo-ke ngabanye babalaleli beStudio 7 abasithumela imilayezo yabo bekhuluma ngendawo yeBhinga. Kodwa umnumzana kudakwashe Munsaka uthi uma ngamazwi akhe awukuthi kulentuthuko kulesi sigaba. Asizweni amazwi asithumele wona ngeWhatsApp ngemva kokuzwa abalaleli bethu.
Ngilalela abantu abathi sisenkayi, abathi siseBotswana, siseGoli, akulanto abayaziyo ombo abayibonayo laba bantu. Bahlala in the past, bacabanga iZanu PF eyakudala ukuthi uyakhulunywa akuyenzwa. Le yinye dispensation ekababa Mnangagwa. Konke ngukhulumile akula ngitsho kukodwa ongenzakaliyo. Mina ngijabulisa ukuthi mfaka ama-fact ku-program. Lilowo ngumsakazo olalelwa ngabantu abaningi. Umsakazo singamelanga sithi nxa sifika kuwe xa sokudlala. Sebenzisa nje ama-feelings. Sebenzisa ama-fact aku-ground. Ngikhuluma nje umgwaqo lwabo okhuluma ngekari yangu. Ngangikhona imviki eziphelileyo. Siphuma siprofayila lo mgwaqo ku-ZBC ngikhuluma ku-ZBC ugrade wasibili wagrade umgwaqo njalo ngikhuluma nje uyaphambili ngugrade umgwaqo usumuhle okuhle kuyabukwa umgwaqo usuka konke olubo mijezo ngayo ngiyamangala nxa abantu bethi akula into eyenzakalayo umuntu eseBotswana ngitho njalo ngithi laba abathi kuthiwa umgwaqo awufakwathara into esegcekeni ubonwa ngumuntu wonke madoda kubana umgwaqo ovela itheni usiyabuzuba usiya esiyabhuka karoyi kuyafakwa ithara sikhuluma nje kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge sikubonge ubaba umnankakho ngokubana usefake ibhinga enhliziyweni yakhe imigwaqo yonke leyi infrastructure yenzakalayo yokulungisa i-economy ebhinga esebonayo ukuthi it's a sleeping giant kulungiswa ama-factory kulungiswa amakampani kulungiswa izikolo omunye wagcina sazi ukuthi wabalekani neZimbabwe usesitele ukuthi kuthiwa abantu bafundela behlezi phansi kwezihlahla akakhathesi akabuyi ukuthi ezobona osokutshintshi lokuningi bonke abavela khatshana bethi nxa befika ebhinga bafika besethuka ngebhinga esekhona khathesi so konke lokhu siyakubonga sibili uhulumende wethu sithi hhayi akaye phambili laba abasolayo lokho besola simzwile njalo ekhuluma uprinci owe-TCC ethi yes abantu badabula sibili sebefunda epoli kodwa nje ethi hhayi ikukampeyina okuqakathekileyo kuyini kanti anti ukuthi abantu befunde njengokufunda abakwenza koBulawayo befunda abakwenza eHarare yikho sekusenzakala ebhinga bayafunda abantwana ukubana ubazavotelani lokho ayisikho isiqokuqela sendaba indaba yethu ngeyokuthi sekule polytechnic njengokuthembisa kwamongameli welizwe seyavulwa sebeswele ukukhuluma khathesi ngoba bayakubona sekusenzakala asijabuleleni asithokozeleni intuthuko esibuya ebhinga izikolo eziyakhwayo indawo zonke ezitshiyeneyo imigwaqo enye iyagredwa enye ibikwa efakwa amathara siyayithokozela ama-polytechnic evulwa khathesi sisafundela lapho abarenta khona beyakha ama-school of nursing lakho siqalisa ukuthi eyakhwe ama-airport ayavulwa imisebenzi iyaqaliswa ama-mine ayavulwa so lama i-coal mine esevulile amanye ayeza ayalandela ayavula nama-power station kuyaxoxwa ukuthi lakho njalo evule ebhinga i-Blaio Crow isingezelela ama-beneficiary ukuthi ibe inkulu i-Blaio Crow ithathe abantu abaningi kuningi kakhulu okwenzakalayo engeke ngikuqede lapha emsakazweni abeyakula ibantu bayokubejela abantu kuthi akwetshile ukuyithika nami umbhinga a muleke ezinzima olukuhamba muleke mani wabeyanje mulikubejela
alo-ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF osithumele amazwi akhe nge-WhatsApp ekhona le ekalonga esiyabhuwa ebhinga Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imithina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi ilizwe lonke jikelele. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele eminyaka yonke. Lo nyaka kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ebezinxwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulumkisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemitshina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezincedisa labo abasilayo. I-Studio 7 ixoxe lo wasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe wabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lomkhuhlane.
udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangkhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through i-counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale cancer beyelatshwe i-mammogram yangkhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi so kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi
nje izigulane zithola uncedo ngaphi
okukhona ngokwama-private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibha i-mammogram kathesi i-$100 imithi yangkhona ye-chemo i-cycle eyodwa ikuma-$200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama-8 cycles njengami ngayenza ama-cycles angu-8 usuka lapho uyenza i-radiation for 6 months so yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenje khathesi ayikho what more lawa amanye ama-post-trauma services akulanto enjalo sikhuluma njenje khathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama-services zonke la abekhona kube nama-screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizo izinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola libe libamba bamba amabele kanxa kuyi-breast cancer ungathola kule nto ongayizwisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ingabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona kuchipile ingabanjwa isiku-advance stage ukwelatshwa kwangkhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives
lo-ke ngunkosazana Thokozani Khuphe umqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation obexoxa le-studio 7 ecingweni ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-chronicle lilodaba lokuthi ukuthunyezwa esibhakabhakeni komtshina wezimbabwe obheka okwenzakala emhlabeni i-satellite obekumele kwenziwe izolo kwelemelika sokuzenziwa lamuhla i-satellite le izakuba indiza isemoyeni lapho ezakuba ithumela ulwazi olufana lomkhathi indlela zokuhambisa i-GPS lokunye iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi ukhansila weHurungwe uCliff Mudengezerwa ugamule walimaza uWanda Matashu webandla le-CCC bebanga inhlanyelo yohlelo lwemfumfuza intwasa uMatashu ubikwa ekhonone ukuthi igama lakhe kaliko kuluhlu lwabaphiwa inhlanyelo umdeberegwa wacunuka wamhlahlela ngenkemba okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
mbingelele enkundleni kustudio 7 linjani lonke basakazi hayi lathi philile lalikhuluma lo mantyeza ngidingeke ngilethe lolu daba lolu lo mdoda lowu owabatsha abe-MRP into ikhulumayo iliqinisa iqinisa ma umuntu elikhuluma liyacasula abantu abaningi yayizwa le ndoda i-triple C leyi u-Australia Siziba hhayi mfowethu okukhulunywe ngulowo webatsha we-MRP uqinisile kungakucasula nje wena ngoba iphathi okiyo kufanele upretende uwenzele ukuthi khona bezakwazi ukuthi nawe benjani bekukhuphule bekufake esikhundleni esiphezulu kodwa iqinisa yilo lelo abantu bangale bavele bayaphanana ama-certificate kuliqinisa lokho mdakababa kuliqinisa lokho phela kwemukele ukuthi kuliqinisa loba usapota i-triple C kodwa kwemukele kuliqinisa mdakababa
kwamafu kwamafu ku-studio 7 yabingelela ngiwumil umthono waseplumtree changwa kobhulu sikhala lathi sikhala ukuthi izano ayilanto esiyenzela yona sesize sileminyaka engu 45 manje silokhu silala lutho sibona ukuthi izami yenzeni izinto zathiwa ngusmith sezifile amadibha asifile siyazenzela amadibha siyazikhelela ngezandla le mchina yayifakwe ngusmith yokukhelela amanzi edibha seyafa imigwaqo ifile izikolo ayikho nje izano into eyenzayo kodwa kuloko kuthiwa zano 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 izano kayikho isimele eceleni labo gawula laba abayibona abakhuluma kakhulu ayikho le nto ekhulunywa ngugawula ugawula engumntu omdala engakalakabona ukuthi izano le iyamotsha lizwe leselifile siyacela ukuthi izano kayikho isimele eceleni manje sike sibone kunye into amanye amaqembu amancane ayenzayo lawo ma ehluleka siwakhiphe kube nechange ezimbabwe lapha yonke nje into ifile nje ayikho nje into eright siyabonga
7 67 anke nizamela ubungcono benu anke nizamela ukutshintsha le ndlela enisebenza ngayo angezi record umnyaka wonke January to December ivoice recording avulwa azoqiniswa le lapho ngathi senisebenza labo gawule nabo Joseph Zuma ngoba vele i-corruption ivele ma ingangeneli izweni kuba nzima ukuthi iphume so hayi into esiniyenza lana January to December niyabi noma kuthiwa niyayikhutha ivoice record yami every day nakhona ngingarecord day 1 tshintshani ukwenza mani ngiqhubeka ngale ndlela le ya kodwa isimanga niyavula abanye abantu senisebenza ngezibongo or senivula ngokwazana olwe number vele kahle kahle ayisasebenzi ngendlela kodwa zamani ubungcono benu and isimanga lisimamele sabogawule besibangela umsindo emsakazweni istate kube ngabi yabe lisenza anything engcono kanti isimamele sogawule labo Joseph Zuma abazothi ilizwe liright so noma lingasifakeli nje ekhonkotayo or idonke ekhalayo kufana ukuthi isimamele sogawule labo Joseph Zuma that's a wrong thing yeah. Corruption impela livula ama voice record ngoba iningi labantu liyakhala impela ama voice record kavulwa kanti livula abantu abanjani kahle kahle avulwayo ngabantu abanjani o ngawo fowenu vele izinto zasifuna lake sikhuluma kabi
sengibonyisa abashini abalaleli bestudio 7 mina ngathi ngifunda omunye message engiwubona lana kuma messages babo Ramaphosa nanga kwabini endawoni bekhuluma indaba yokuthi ingathi bazokhipha ama voting station awu 50 lana eSouth Africa nabe ngibone kahle noma so yiprovokanza nje kuphela leyo ngicela ukuthi uma ngabe kuyinto ezoyenzeka bengicela ukuthi nisazise sigijime siyobhalisa sigijime siyobhalisa ukwenza ukuthi sikwazi ukuthi sivote thina isinyana emzansi ngiyabonga okhulumayo ngikahlangene umntakadube sejobe lapha nekwanda kamashi
sanibonani bakithi sanibonani balaleli nabasakazi bestudio 7 umhlaba wonke jikelele okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosihoko laseplumtree uMr Khanyani Ncube bengimamele laphana izolo amadoda ephawula laphana ngendaba zaseZimbabwe mayelana nama-sanctions hayi mani bakithi abantu basuke bebenolwazi olufitshane kakhulu kule ndaba yama-sanctions ama-sanctions madoda akukho muntu osanctioniweyo kuphela amalunga athile ezanu-PF asanctioniweyo and then into engayenza ukuthi khona ama-sanctions asuswe kulelana lizwe laseZimbabwe yikuba abantu bagavenwe kahle kuphelwe ukuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe ama-opposition noma ubani nje ohlukumeziweyo nje kuphele nje ukuhlukunyezwa kwabantu kuphele konke ukukhuquzwa komnotho ukutshontshwa and so forth yinto ezokhulula ezokhipha ama-sanctions bayawazi omnangaka ukuthi ama-sanctions yibona aba-implementayo so kufanele kube yibona futhi abasusayo angibonge bakithi amen kuleyo ndawo
salibonani ngikhuluma loNkobile Nkomo obuya esigabeni senkuba isigaba senkuba si-under Inkayi district ngiyajabula ukungena ku-studio 7 ngijabuliswayo ukuthi ngiyakhona ukuxhubana labantu abasakaza bephesheya bese-Washington DC Ngilesikhalo sakithi umgwaqo wenkayi ukuthi umgwaqo wenkayi awulungiswa kodwa into eyenzakalayo kwafika amatraki agubha umhlabathi kithi esigabeni senkuba bewusangaphi emgwaqweni wasekhwekhwe mawapheka umgwaqo wekhwekhwe uyacwebezela kodwa wenkayi rodi kumblawayo thunkayi yiya kutshatshwa sokusokuba imgelo nje sokuhamba amazi ngazi ukuhamba kanjani lapho. Yabonga.
Salibonani, salibonani kwistudio 7. Hayi, siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona. Phela nje lisitshelele amaphathi la njengabomthwakazi labo zaphu labo wonke nje wonke ajoyine i-3C uphithizane, ajoyine i-3C uphithizane ngoba akubula lapho kuyiwa khona ngala maphathi sisedehlukanisa amavoti kuphela. Izani ngeke iphume ngamaphathi lokho okuningi ongaqedakaliyo.
Sawubona msakazi lawe mlaleli. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngisole kakhulu ukweyisa okwenziwa umnumzana Thumba kuye moyo owe athuze nxa ngicabanga kahle. Uthi yena uThemba kuye moyo okungabantu okuthanyelayo kungedlula ababalisi njani. Ikweyisa lokho ikweyisa abanye abantu. Akula muntu ofuna ukuhlala ethanyela kodwa ngesimo esikhona abanye abantu bazithola bethanyela. Phambi kobuso bukaNkulunkulu siyalinga nasonke. Akekho ngcono ngoba engutitsha, akekho ngcono ngoba engunesi, akekho ngcono ngoba engudokotela. Sonke phambi kobuso bukaNkulunkulu siyalingana, siyafanana. Ngicela ukuthi uThemba kuye moya ahoxise amazwi akhe la, amagama akhe la amabi kangaka. Ufundisana abantwana, ufundisana abantwana uThemba kuye moya. Kubi, kubi, akulunganga. Kahoxise. Ngiyabonga mlaleli lawe msakazi.
Hayi, lathi siyabonga balaleli, siyalandula akula corruption, siyazivula zonke incwadi zenu, kodwa ikuthi ziningi kakhulu, lisixolele. Kwezemelika, ukukhankasela ukhetho lwama-midterm elections olokukhetha amalunga edalele the House wonke lama-senator alikhulu oluzenziwa kusasa sokufike kuzinga eliphezulu. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe, saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizathola izikhundla eziningi.
Lutshengisa masikhangela ama-polls, lutshengisa ama-Republican engathi ayalida aya ekuthini ngathi yibo abazonqoba ikakhulu ku-House of Congress, hayi ku-Senate, hayi kangako. So masingaya ngawo ama-polls, hayi kusho ukuthi ama-Republicans azothatha i-Congress, i-House. Ku-Senate ngathi kule competition kakhulu lapho ngoba sikhangelele ama-states ayi-4, i-Pennsylvania, i-Arizona, i-Nevada, le-Georgia. Yikho lapho okungathi i-competition yakhona ngutshiki lobhanqa 50-50. Kodwa sikhangelele ukuthi ama-Democrats azophumelela ku-Senate.
Khona okungenza ukuthi abantu abaningi bavotele ibandla lama-Republicans kuyini? Bengaba beyabe besola na umbuso kamongameli Joe Biden?
Siyazi ukubana ama-Republican amaningi abalandela u-Donald Trump, even namanje bavele bavavumelani lokuthi u-Biden wawina ngo-2020. So ama-Republican anjalo siyazi vele ukuthi angeke avotele u-Biden regardless of whether i-performance yakhe ibinhle kakhulu noma ibibheda. Kodwa nje just from khona lokhu ukuthi bazitshele ukuthi ukhetho luka-2020 u-Biden ngazanga wine. Okunye kakhulu abakhuluma ngakho abantu, sizobe khuluma ngodaba lwe-inflation, ngoba izinto ukukhuphuka kwezinto ezitolo le petrol. So bayakhala kakhulu ngakho lokhu, bathi uhulumende ka-Biden akenzi kahle ukuthi alungise udaba lwe-inflation. Kodwa siyazi thina ukuthi i-problem kakhulu ukuthi kule mpi leyenzakalayo e-Ukraine, njalo futhi siyazi ukuthi kule kulo kushota kwezinto okwenziwa okusukela from iCovid esingathi supply chain disruption enzakalayo ngeCovid iChina ilokhi behind ukuthi njengoba imanufacture izinto ngoba iCovid ihlasele kakhulu lapho lamanje siyazi ukuthi lokhu kulama lockdown so abantu uma bengakhangelisisa kahle ukuthi udubo luvela ngaphi maybe bangatshintsha ingqondo ngokuthi basole uJoe Biden.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe obekhuluma ke ekhona pha eVirginia ngapha kwele Melika. Esidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.